VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mbimbitho 2020 ngumphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
i-lockdown yona asikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Ezakubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni, bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe, kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa, abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo, iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona asikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe katshana katshana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi siku-lockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Uyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile, kanti i-government angithi bithe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphoza njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali?
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu, njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abala mali, iningi likaholi akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa, abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumuntu ubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza ukuhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengiswa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala
emakhaya.
Vakona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza baqhathi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sokunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadalwe. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a waste position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo akwenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiyakwenza okuxakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqhakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke ukuthiwa ngama-contacts bonke abantu hlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus bonkeni ba-negative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi
okwakathesi sesayenza ama-tests eMathebeleland North awe-COVID akwana ukuba yi-11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe-positive, abanye bonke ba-negative. So ama-teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo sixwayisana njalo ukuthi sihlala sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela. Kufoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
indaba yokuvimba le ngiyengabhodabhoda namhlanje khonapha kobulawayo ekuseni ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama-vendors and formal traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali. Abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile bekungikhayela umumuza banjani. Abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abasuze besebenza ama-rent inyanga siphele bebhada nama-rent bazawabhadala ngani. Lezingabe uhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlawula kwama-rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ilizwe. Abanye bekhala ukuthi akulamanzi izandla bazazigeza ngani. Njengoba ubulawayo sithi council kwezindawo amanzi akafiki ngani, amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki. Abanye bekhala ngokuthi bona abanampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu langomgqibelo. So kutho ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu. Abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona, omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi. Bafuna ukuthi ngabe bayafundiswa ngakhobe bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha kobulawayo. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla. Sengathi uhulumende ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo, bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge ukudla. Njalo futhi indaba yamarenti leyi la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawuli irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi, bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu, njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leligcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobunengi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni. Ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Yena-ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokwenqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwe abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje kuthi na hhayi umuma wakhona awawujwayelanga. Bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amapolisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-pickup bememezele ukuthi naye ngokungacha uthwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade nisemakhosi mina lapha engadile khona ubuntu mabe bale ukuthi na sisuke entumbane bese ukuklinikile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into engani intsha kibo abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenzeka ukushiya amatripu encedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu ayebapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
apha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabosigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalandana afakwayo emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle uwaya sambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alisepu begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogolayo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigogala bogogo kulamasakabo lana babuya every month
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale elubhane Live Talk lamhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500 abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu, 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane, 2,400. Uzulu wasemali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcokwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulabayisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igalikhi, iyele jinja, ele nyosi njalo elamalemon ayilanga manka lokhu akukaziwa njoba lesazithina sikhola ezi science.
Umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo central udokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempila kahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu uyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena ubusuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba liwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane. Ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa. Hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasotsha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayele yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa liwukuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlo eliyabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiwoyiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana kodwa ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona babancane ncane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhovula kuphume amakhala avuleke impimbo ivuleke izifuba zivuleke libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akuthwatshisayo ukuze lingubo ufuthe uginqe kuphume izithukuthuku lezi kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela lengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Inhlelo izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International. Flyers OFN. Then Adaptive Innovative Independent Living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuqoqa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
lonyaka asila amama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imichina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDube ukuthi abaningi bacina besabela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo weduty le mithelo kiyo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u-advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi i-braille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi i-braille itholakale. Okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana labo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi i-braille itholakale kanye le-information itholakale nge-braille.
Uthi ukusilela kusekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo i-braille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela i-braille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina we-braille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala i-braille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunenge.
Lapho kufundisa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenzisa okune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha le-braille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi ye-Afrika. Uhulumende ule-braille printer press emzini we-Mount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engabonilayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise
abaningiukubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo infrastructure kodwa ukuqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengalo uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langikhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-braille day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.